siyabonga Chris Lomavelase letshana njani mthokazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 namhla ka 13 ngontulikazi ngolwesithathu 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umfundisi Ivan Mawarire obotshwe izolo obesetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende usanda kukhululwa njalo baze ngobuningi abantu emthethwandaba weHarare ukuzomsekela.
The international community ngaphandle ngale mazweni bazaqalisa njalo ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe ukuthi iZimbabwe kayinani uhulumende weZimbabwe nanzi ilungelo labantu. Sobona sibili kulihlazo siyinto sibili ezenza uhulumende abe yimpekisa emazweni.
Incwadi yezicubungula izombusazwe zichaze ukubotshwa kwabantu mahlayana ngenxa yokutshengisela insolo yabo phezu komumo lo mbuso weZANU-PF abawusolayo njengehlazo njalo abanengi emhlabeni bayawusola. Iqembu lenguqu eleBotswana ele-Orapa United eliqeqetshwa nguMadinda Ndlovu selimise uhambo lokuya eZimbabwe ngenxa yokuxokozela okukhona elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso we This Flag campaign obotshwe izolo esetheswa icala lokutshotshozela udlakela njalo obesesetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende lamhlanje umiswe emthethwandaba njalo ukhululwe kumizuzwana esanda kwedlulwa engahlawuliswanga imali yebail. Umthethwandaba kamantshi uthe usole kakhulu uhulumende usithi ubophe uMawarire ngaphandle komthetho njalo wephule isisekelo sombuso iconstitution. Kunjalo nje bekungabizwa ozwayo lamhla emthethwandaba kamantshi eHarare lapho abalwela amalungelo oluntu labezombusazwe kanye lozulu nje bethe gwaqa emthethwandaba besekela uMawarire. Kubika uNothando Sibanda.
UZulu ubehlabela egida njalo ekhuleka ethi akakhululwe uMawarire akalacala anduba amapholisa athi akuvunyelwa ukuhlebela phambi kwalumthethwandaba. uMawarire ubesetheswa icala lokukhuthaza udlakela. Ufike emthethwandaba wetheswa icala elitsha elokuhlamukela uhulumende efuna ukumsusa lapho amagqwetha akhe athe lokhu akukho emthethweni ngoba ayisilo icala alibotshelweyo. Abatshutshisi bebethi anganikwa imali yesibambiso kodwa ahambe emthethwandaba waphezulu e-High Court ngoba leli cala lingelikhulu. Lanxaso kunjalo uZulu uthe akayindawo aze ambone uMawarire obengeniswe ngudlu emthethwandaba. Umnumzana Promise Mkhwananzi okuqembu lentsha ekhonona ngokubuswa kwelizwe iThajamuka sesijikile laye oke wabotshwa uthi akula kubuyela emuva kodwa uZulu uzaqhubeka ephuma ngobunengi ukuzasekela uMawarire ngoba ekhulumela izizalwane zonke zeZimbabwe esezikhathele ngokuhlukuluzwa.
Besaba uZulu obuthene lapha besenza konke lapha kwenzayo njalo bayakwazi ukuthi uMawarire ngalacala bamethesa icala lamanga elingekhoyo elingakazakele libe khona. Ikwenza kwabo lokhu-ke uhulumende weZimbabwe kwethesa abantu amacala achiyeneyo lami nginjeni lelami icala engalethesiwayo elingekhoyo.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkhono obekulo umthethwandaba uthi sesifikile isikhathi sokuthi izizalwane zibambane zikhulume ngalizwi linye emadolobheni wonke lemaphandleni kungekelwa abanye bedojwa ngamunye ngamunye bevalelwa entolongweni
njalo sibonde uhulumende laye ulokhu ehlukuluza abantu abakhuluma njengayo Ivan Mawari thina sithi njengozulu asiliseni sibili ilizwe ngelethu sonke akula muntu ole wazalela ukuthi ilizwe leli bengelakhe lodwa ilizwe ngelethu sonke kumele sonke sisukume lapho esikhona singabe semakhaya singabe sema township singabe sema dolobheni ngasiwophi lawayo le Harare kumele sikumeni sonke silise uhulumende lo ngoba usisethethe isikhathi esiningi kakhulu esihlukuluza
Unkosikazi Gertrude Mokore ubezela bamabandla achiyeneyo okholo lwesiKristu uthi kungumlando wamabandla okholo ukuxwayisa abezombusazwe lapho abalahleka khona njengalokhu okwenziwa ngumnumzana Mawarire wengeze esithi akalacala weza umsebenzi wakhe awubizelweyo akakhululwe
ubekhuluma emele abantu abaqhubekayo intandane abantu abangalamsebenzi ubekhuluma emele abantu bezimbabwe bonke jikelele abathi bona kugwelegwele abasabufuni ubekhulumela emele abantu bezimbabwe ngoba sikhangela ukuthi ngendlela acele ngayo ukuthi abantu bahlale ngekhaya kungabi lomsindo wonke umuntu umlalele
lanxa nje umkhankaso wokungayi emsebenzini ungaphumelelanga njengakuviki ephelileyo iningi lithi abantu kabangabotshwa nxa betshengisela ngokuthula kungeladlakela Ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Kunjalo nje uMawarire usanda khuluma labantu abaze kuzomsekela phambi komthethwandaba. UMawarire ubonge abantu laba ngokubambana njalo uthe uyabonga ngokumalaye. Ukuhlaziya ukuhlukuluzwa kwabantu lamapolisi ngamapolisa kanye lokubotshwa kukaMawarire sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ayinto esibili yenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu xa akhangela indlela abantu abatshaywa ngayo kakhulu endaweni esingabomakhokhoba emsilikazi eburombo lase-ebwedi abantu bathola nzima sibili ngikhuluma nje izolo kade ngikhona ngale abantu bemona bekhala besithi batshayelwa into abangayaziyo indaba sibili ebuhlungu kakhulu njalo kubuhlungu ngoba abantu bayakhalaza bakhonona ngenhlalakahle yabo bathi abanamsebenzi bethwele nzima sebephathwe ngendlela embi kakhulu so isiphatho sikahulumende emntwini sibili hhayi siphatheka kuhle abantu ngoba abantu abaningi sibili endaweni eziningi babotshe even labantwana abancane ogogo batshayo abezinye indawo njalo lakhathi sesifuna lomfundisi uMawarire la esebotshwa njalo so indaba sibili ebuhlungu kakhulu
yena uMawarire bamethesa icala lokuqoqa umvukela okugenqula uhulumende weZANU-PF ngaphandle komthetho olibona njani leli cala lilakho ukuphumelela yini emthethwandaba
kuzabanzimela kakhulu ngoba uma bemenza njalo sibili ungasikhangela imbali sikhangela imbali kaNelson Mandela kangela uLucas Masuku loDumiso Dlamini loMorgan Tsvangirai loWatchman Ncube isizini thaliyane yakhona izinto lezi zenza umuntu nalo abamtshitshisayo ukuthi aziwe kakhulu ngabantu abe popular so bona zani sibili lapha benzikhulu likhulu ngoba bezenza umfundisi uMawarire ukuthi aziwe kakhulu abantu abaningi le international community ngaphandle ngale mazweni wazaqalisa njalo ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe ukuthi iZimbabwe kayinanzi uhulumende weZimbabwe ananzi ilungelo labantu so bona sibili kulihlazo into sibili ezenza uhulumende abe yinhlekisa emazweni
Ngokwesaba lokuthithibala okubonileyo ebantwini abatshayiweyo abahlukuluzwe ngamapolisa ngemva kokutshengisela kwangeviki edluleyo ungathi ubona abantu beqhubeka nabe phakama betshengisa insolo yabo phezu kombuso weZANU-PF
Yambona zani nje okwamavikanyana amalutshwana abantu asuze benzeno kodwa ngemva kwesikhathi sibili ngoba abantu abaningi abatshaya sibili balolaka ukuthi batshayelwa into abangayaziyo babotshelwa into abangayaziyo
so ngeza kwesikhathi sibili abaningi abantu sibili bona hayi kuza baphatha kubi sibili ngaba lomvikelo omunye esingazake siwubona.
Umnumzana Dumisani Inkomo ucubungula izombusazwe sixoxela okwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukukhalala imsebenzi okungavuli amavinkile lokungathwali izihambi lamhlanje kobulawayo akuphumelelanga kangako, njalo abanye bathi kungaba kubangelwe kubojwa kukamfundisi Ivan Mawarire, yena obekhokhela lo mkhankaso. Kuvika unompumelelo moyo.
Iningi labafundi lile esikolo, izisebenzi zaya emsebenzini, amanye amavinkili avulwa, kuthi le mota ezithwala izihambi lazo bezisebenza njengenjayelo. Amabhanga evuliwe ekhafula imali kuma-ATM obese kuyinto ezilayo, noma nje abanye bengayanga emsebenzini besesaba okweviki edlule. Abantu bebengabaningi kangako edolobheni, njalo abathengisayo bebethengisa kungela kuxokozela. Amapholisa ezulazula idolobho lonke njengokhozi, kodwa abantu bebengagqize qhakala bezihambela. Abaxoxisane le Studio 7 kobulawayo bathi ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire eHarare yikho okwethuse uZulu, kodwa mhlazana ekhululwa uyaqala lapho achiyele khona, ngoba uhulumende kasalaleli abantu. Ibhizimisi ibiqhubeka kuhle kobulawayo lapho inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ibike ukuba sebefike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo ombukiso wezokwemba walonyaka owe-mine entra. Umqondisi we-ZITF, unkosikazi Nomandlovu, uthi bakhangelele ukwamukela ababukisayo abambalwa abeZimbabwe, iSouth Africa leChina.
Sesisiya emaphethelweni okulungiselela umbukiso wethu, umbukiso wezokwemba i-mine entry oqala kuviki ezayo kusukela ku-20 kusiya ku-22 kwintelezayo. Ababukisayo sikhangelele ukuthi bazaqalisa ukudla ngolwesihlanu ukuthi balungise izitendi zabo. Okwamanje ababukisayo bayadlula ikhulu, njalo indawo esithethwe u-4 iyadlula izinkulungwane ezintathu.
Abemba amatshe aligugu bezimele labo lonyaka bakhangelele ukutholiswa ithuba lokuba bangasebenza kanjani ukuze bazithuthukise. Uchalimani weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Bekithemba Nkomo yena uthi loba kulokutshengisela ezweni, inkampani yakhe isicele abezomthetho ukuba babone ukuba mhla kuqala kuze kuyophela umbukiso lo, akumelanga kube namuntu ongawuphambanisa ngokutshengisela.
Umbukiso wethu walo nyaka ukhanyeza qhubekela phambili, loba kusenzakala lokho okungenzakala. Sesithethe amanyathela ukubana sikhulume sibonisane amacebo lambe labalaba abaphethe eze security, kanye lalaba abakumalunga akahulumende akhangela ngezomsebenzi ofana nalo.
Umsebenzi wezemigodi eZimbabwe yiwo oletha imali eningi ezweni, njalo kulandela ukunyamalala kwamabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola, i-15 billion eyaziswa ngumongameli uRobert Mugabe. UZulu uthi ufuna ukutshengisela mhla wombukiso ebuza ukuba imali yamadayimana yaya kuphi, ngoba uhulumende kunguye obebona ngokusebenza kwamankampani emba idayimana. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, yena osanda kukhululwa obeseteswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende weZANU-PF. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Endabeni ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umuntu wazaqala ukumthinta ngocingo lapho engena ehofisini yokuba inhloko kahulumende entsha yeleBhilithane unkosikazi Theresa May ngumongameli Barack Obama weMelika. Ekuqaliseni kwayona le iviki isikhulumeli sesigodlo sikamongameli Obama esewhite House sithe unkosikazi May ngokubekwa ukuba inhloko kahulumende yeleBhilithane entsha elemelika lilethemba lokuthi ubudlelwano bamazwe omabili buzakhula. Kulokhu kungahlaliseki emoyeni phakathi kwabaya emhlanganweni omkhulu webandla lama-Republicans khonapha emelika. Lokhu kubangelwa ngabakhangelelwe ukumkhetha ukumela lelo bandla kukhetho lokudinga umongameli wemelika umnumzana Donald Trump ngoba bengavumelanile minye imbono yakhe. Ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu Chris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Namhlanje ke sixoxa lo mfundisi uSeni Sibanda. Okwakuqala siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Khanda.
Yesizwa kuthiwa liyethule umbiko lamhlanje kulandela ukwenzakalayo elizweni lapho ngasitshela ukuthi litheni le.
Yeah, amabandla aweZimbabwe egoqela amabandla iEFZ, Zimbabwe Council of Churches or Catholic Bishops Conference, le uDasiza emele ama apostolic lama Zionist churches, but kodwa njalo ugoqela lamabandla asebenza ngaphansi kwamabandla njengabo Christian Alliance or Habakkuk Trust. Okokuqala besikhuluma ngokuthi ezomnotho kulabantu abaningi abangasebenziyo eZimbabwe, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Okwesibili njalo sakhuluma ngokuthi uhulumeni mende uleta imthetho eziswa ubuhlungu ebantwini abazele behawula. Kula bantu laba esikwazi ukuthi baphila ngokuyathenga izinto ngale eMzansi Afrika. Njalo sinanzelela ukuthi uhulumende ubophe umfundisi uMawarile labane njalo abafundisi abakhulumayo. Njalo kungani kuba lezi zinto eziningi ezenza ukuthi behlule ukukhulumela abantu abahawulayo. Njalo sikhulume kakhulu sisithi indlela amapolice aphatha ngayo abantu ayilunganga. Ukutshaya kwabantu nxa abantu bephuma lebetshengisela ukuthi kulezinto abangazithandiyo. Njalo lento yokuthi amapholisa ayafaka imigoqo ama-roadblocks amaningi ethatha izimali ebantwini. Okokugcina kodwa lakho kuqakathekileyo, labo abasebenzela uhulumende ma-civil servants, uhulumende kababhadala imali yabo yonke ngesikhathi esifaneleyo.
Njengoba selikhulumile, kuyini osekuzakwenziwa manje?
Okuqakathekileyo ukuthi abadala bebandla ama-bishops abangaphansi kwe-heads of Christian denominations basalungisa njalo bacabanga ukuthi bekwanisa ukukhuluma lohulumende, bekhulumisana mende bemtshengisa ukuthi izinto zonke lezi ezikhulunywa ngabantu, abantu abaphonga ukukhuluma nje bakhuluma ngoba sebedubekile. So thina besicela ikakhulu kulolu gwalo esilukhiphileyo ukuthi uhulumende alalele ukukhala kwabantu asebedubekile.
Nxa lisithi lina lifuna ukukhuluma lo hulumende, nguye yini umongameli Mgabe lifuna ukuthi azwe yini izikhalazo lezi, kumbe zikhona iziphatha amandla zikahulumende?
Mbona ngani lapha ugoqela uhulumende wonke, kodwa into eqakathekile ukuthi abantu bebona inhloko kahulumende. Kodwa konke lokhu ke angisho kusalungiswa. Abadala bebandla ama-bishops yibo ke asebenza ukuthi indlela yabo bazayicanda njani kumbe kuzalungiswa njani.
Sikhuluma nje umumo unjani elizweni lapha, siyazi ukuthi like labhodabhoda likhangela ukuthi kwini okwenzakala.
siyabona ukuthi amapolisa agcwele emgwaqweni njalo siyakwazi ukuthi namhlanje loba bekubizwe ukuthi abantu bahlale ngkhaya akuzange kube nje njengeviki ledlulileyo abasesaba ukuhlala ngkhaya ngenxa yokuthi batshele ukuthi bazaxotshwa njalo siyakhumbula ukuthi lapha emakhokhoba laseburombo flats lasemzilikazi kulabantu abalimala abathayayo ngamapolisa abantu labana lokhu bebuhlungu njalo thina lokhu siqhubekela phambili sibancedisa abane sibahambise ezibhedlela konke lokhuyana kuyizinto ezilokhu zikhona kusukela iviki ledlulile.
Hayi, isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, qhubekelani phambili lithandazele ilizwe lezimali.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke bekungumfundisi uSeni Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Zemidlalo lamhlanje intotheli izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Iqembu le-Cape United leselihlezi phezu kwengalane emiklomelo lilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye ngemva kokunqoba eletsholotsho ngethukanya emdlalweni obusenkundleni ye-National Sports Stadium namhla emini. Iqembu ebelihlezi phezulu kwengalane phambilini kwamidlalo yanamuhla ele-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngelewange emdlalweni obusenkundleni ye-Colliery edolobheni lakobulawayo. Bekule midlalo emibili enkundleni e-Barber Fields, njalo emdlalweni wokuqala iqembu lebulawayo City linqobe le-Border Strikers nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu lebulawayo City nguHumphrey Mchichwa Ncube, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili yelo mdlalo. Limpumela itshiye iqembu lebulawayo City lile miklomelo ngamashumi amabili. Abafana bebulawayo City kabadlalanga ngendlela abajwayele ukudlala ngayo, kodwa ukapteni waleli qembu uXolisani Ncube utshele intatheli izindaba yokupheleni komdlalo ukuba okuqakathekileyo kibo yokuthola imiklomelo emithathu.
Namhla besifuniwini ukuthi ibingayibi indlela besikwazi vele igame enamhla vela isabanzimudle nomagame wonke, but namanje iluze mbidrow ibengayizikithi nokata sidrowile bekungenye bekuyilahla. So vele nabedlala ipapule uthi uzawuncuza bona uqele ukuthi bora bekungena sikhathi senisa bura besifuni isikhathi sithole igugula.
Umdlalo wesibili odlalwe enkundleni e-Barber Fields uphelezi nguTshikilo Bhanqa kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni phakathi kwe-Chicken Inn Lengezi Platinum. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje iqembu le-Triangle linqobe le-Chapungu nge-1 kanya, ukuthi le-Harare City linqobe le-ZPC Kariba nge-1 kanya. Kusasa ngolwesine iqembu le-Homeland lizemukela ele-Dynamo senkundleni e-Barber Fields, ukuthi iqembu le-Mutare City Rovers lizadibana lele-Highlanders enkundleni yeSakuva. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kunjalo nje iqembu la kweleBotswana ele-Orapa United elikhokhelwa ngowayedlalela iqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu selimise uhambo lwalo lokuya eZimbabwe ukuyadlala la maqembu akobulawayo ngenxa yokungahlaliseki okukhona kwezombusazwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Tebatso Hule isikhulumi seqembu le-Orapa United edlala ezingeni laphezulu eBotswana uthi abasenelisi ukuqhubeka ngohambo labo lokuyadlala koBulawayo kulandela ukuqhamuka kokutshengisela evikini esanda kwedlula. Uhule uthi bekumele befike koBulawayo ngesonto ukuyangqilana le-Highlanders, Haumai Ntsholotsho kanye neBulawayo City ngeviki abakade bezabe beseZimbabwe. Umqeqetshi waleli qembu uMadinda Ndlovu uthi kulandela imibiko yokutshengisela kulandelayo bakubone kungcono ukuthi bamise uhambo labo lweZimbabwe.
Yabo mungcono right hamba, but njengoba sithuka kuyabo kustrike wakuthi mdlaka 13 and 14, so angiboni ukuthi ungaba isituation sisebenzela thina phela sisebenzela lokuze sisebenzela iclub ekhampani nje the company puts 50%.
Iqembu le-Orapa United lithi umomo ungakuquka balakho ukuqhubekela phambili ngalolu hambo baye eZimbabwe ngesikhathi belolongela ihlandla elizayo lesizini ka-2016-2017. Ngumathini Kwenya endaba ze-Studio 7, ngisabulungula Botswana.
Welcome to Zimbabwe. once colonized by the British in 1890 and uncolonized in 1980. This is the land of contradictions, my friends, where you will meet the laughing hyenas and the crawling children, the chattering monkeys and the roaring lions, where you will meet the doubting eagles in the sky and the hissing snakes in the grass. Visitor, welcome to Zimbabwe. This is where you will meet the bleating sheep and the hooting owls, the croaking frogs and the barking, yelling, yelping, shouting baboons. Visitor, welcome to Zimbabwe, the land of contradiction. Zambezi, why do you feed your stomach so much when others are hungry? Victoria Falls, Mosikoya Tuna, the smoke that thunders.
Welcome to Zimbabwe, the land of contradiction. Imbongi, ngu Albert Nyati, ehlabela kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mtokazo omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lapho esikhangela khona udaba lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire lokuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana ngamapholisa. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.